Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Unamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 25 Mpandula 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF.
Ezange ke siyale thina ukwenza ama-talks. Ama-talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumela umuntu ukhetho lwenziwayo. Asilokhetho kwakuqilibezela nje kwaMnangagwa.
Kulabanye abantu abathi uqathekile ukuba uMnangagwa loChamisa bakhulumisane ukuthuthukise eZimbabwe. Sekukhethwe umeya wedolobha leVictoria Falls kulandela ukuxabana kwamalunga ebandla leTriple C. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uzimisele ukukhulumisana lobongameli Emmerson Mnangagwa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe kulandela ukuqhutshwa kokhetho athi lwebiwa libandla leZANU-PF. UChamisa utshele umsakazi weStudio 7 namhla ukuthi kumele kube lohulumende ozimeleyo hatshi omanyano.
Isuto katotaura kuti chinodikwa i-transitional authority. GNU, no, atinangeta urirane izvo. Asi toda kuti vanhu vaurirane paite transitional authority munyika. Inounganidza pfungwa dzevanhu vose, inombofanira kubata masimba, yogadzirisa zvinofanira kugadziriswa. My economic reform. So dealer nenya disquerage my debt issues. So dealer nenya executives pane zvirango zviri panyika kuti ngazvigadzira sei kuvaka mabusiness nenyika. My economic reform. So dealer nema political reform.
Tinasikhuluma ukuthi sifuna i-transitional authority hachi uhulumende womanyano. Kodwa sifuna ukuthi abantu bazwisisane ubunjwa uhulumende we-transitional authority umanyanisa imibono yabantu bonke ezaphatha amandla okwesikhatshana ilungisisa okufanele kulungiswe kwele Zimbabwe.
Yawe ne-contribution kune vanhu vanopinda independent electoral board kwete kungetwa neparty imwe chete ZANU-PF. Izvozvo ndo zvavada kugadziriswa munyika muno nenyaya yekugadzirisavo kuti kuve nema-legislative and constitutional reform.
Lo ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leTriple C, ubexoxa lo Blessing Zulu oweStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzasebenza lamabandla anqotshwe kukhetho phansi kwenhlanganiso yePolitical Actors Dialogue ekhuluma emhlanganweni omkhulu oweUnited Nations General Assembly ngeviki ephelileyo. Umnangagwa uthe leZimbabwe laqhuba ukhetho olukhululekileyo.
Zimbabwe continues to entrench democracy, constitutionalism, good governance and rule of law following the recently held 2023 harmonized general elections. I am pleased to highlight that our country enjoyed peace before, during and after our free, fair, transparent and credible election.
Zimbabwe iqhubekela phambili ithuthukisa umbuso wentando kaZulu nokulandela kwemithetho kulandela ukhetho luka 2023 olusanda kuqhutshwa. Ngile njabulo enkulu ukulazisa ukuthi ilizwe lethu liqhube ukhetho olukhululekileyo olokuthula.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owethula amazwi la emhlanganweni weUnited Nations General Assembly eNew York ngeviki ephelileyo. Kusenjalo inkokheli zamabandla ezokholo lwesiKristu zikhuthaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa owebandla leTriple C bakhulumisane kutholakale indlela ezaletha inqubela phambili kwele Zimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa aluqhutshwanga ngemfanelo. Lokhu kuza kulandela umbiko kamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa eyokuthi i-Southern African Development Community izaqhubeka umhlangano wokuhlolisisa impumelelo yokhetho kweZimbabwe. Ilizwe leZimbabwe limi manzonzo kungacaci ukuthi kungaqhutshekela phambili njani kulandela ukhetho okuthiwa luqhutshwanga kuhle. Omunye wabaqala inhlanganiso yeChristian Alliance engumgcinisihlalo wayo njalo engumgcinisihlalo weAssociation of Evangelicals in Africa, umfundisi Ray Motsi, uthi kufanele kuqale kwaziwe iqiniso ngokwenzakala kukhetho olwedluleyo kungakenziwa okunye kweZimbabwe.
Ukuthi izinto kumbe ilizwe liyephambili kwelakithi eZimbabwe kathesi kungani kulokudonselana, ngoba kulezinto ezithile ezingacacanga ukuthi kambe lokhu esikuzwayo yikho okuphumileyo yini kukhetho olusanda ukudlula eZimbabwe. Siyezwa ukuthi khona IC abanye bagijima bathi bawinile, abanye besithi bona balobufakazi obugcweleyo ukuthi kabawinanga. Njalo nxa kunjalo kutsho ukuthi khona akula qiniso eligcweleyo ngakho esikwenza. Indaba abantu bengafuna ukuthi kuphume egcekeni, abantu bakhulumisane nxa kulibufakazi buphume, abantu babone ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Ekhuluma le Studio 7 esikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi uthe bayafuna ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane ngalolu daba.
Ama talks aright, ezange ke siyale thina ukwenza ama talks. Ama talks kumele enziwe kulungisiswe ukuthi sivumelane ukuthi ukhetho lwenziwayo asilo khetho ngokuqilibezela nje kwamnangagwa le group yakhe ifazi. Kufuze kube nama talks abe nenjongo yokuthi kulungiswe kuhle indaba zokhetho eZimbabwe, kulungiswe kutsha, kube lokhetho olutsha oluza supervisor yiSadaki, izeki idilizwe, laba bebekuzeki baqotshwe, othigumba labanye bakhe baqotshwe, kukhethwe abantu abatsha, abantu abaqondileyo abama eqinisweni.
Umnumzana Moses Langa, umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kubandlelezana PF eMatabeleland South, yena uthi ukhetho solwedlula njalo kumele uZulu ahloniphe impumela yalo.
Thina abasakhulayo sibona ngalo kuqakathekile ukuthi abantu ba-respect the 2 million plus votes His Excellency Idimnanga received from abantu beZimbabwe abamvotelayo towards his re-election as the president. So we need to respect that and we continue leadership ekhambini ekhona kathesi iye phambili. Akulo esingakutshintsha, abantu basukuma bayavota, akusela okunye okungatshintsha lapho. Oqakathekileyo ukwakha ilizwe leZimbabwe liye phambili.
Ibandla leZaphu lalo lithi likhangelele ukuthi inhlanganiso yamanyana amazwe angezansi ye-Afrika iSADC ingenele. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Msongelwa Ndlovu uthi balembiko abayithumela eSADC ngalolu khetho.
Thina njengeZaphu sabhalela abeSADC, sabhalela abe-EU, sabhalela abe-African Union, sibazisa ukuthi ukhetho olwenziwa mhlaka 23 August lukhetho olungavezanga izifiso lentando kaZulu. Ngakho ke sabacela ukuthi baphathise ekuthini ilizwe libuyele njalo liyekhetha inkokheli zalo kakutsha.
Unobhala jikelelwa inhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukukhulumisana yiyo yodwa into engaphendla indlela enhle eyeZimbabwe.
Into yonke ilungiswa ngomlomo, akudingeki ukuthi abantu baze balimazane kwenziwe izinto ezimbi kuthi kuqedwe lapho ngikhona kusiyahlalwa phansi. Kufanele vele ukuthi kuhlalwe phansi.
Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ekhuluma lentetheli zindaba ze-South African Broadcasting Corporation ngeviki edluleyo wazisa ukuthi kuzaqhutshwa umhlangano we-SADC ohlaziya udaba lweZimbabwe. Abafundi baka grade 7 baqale ukuloba imihloliso yabo namuhla. Ababalisi bekhala ngokuthi labo ababahlolayo ama invigilators kumele babhadalwe njengababalisi abamakala imihloliso. Bathi njalo abafundi abatholanga isikhathi eseneleyo sokulungiselela imihloliso njengoba besanda kuvula izikolo. Ugatsha lwezemfundo lwethule umbiko olufisela abafundi inhlanhla. Ibandla le-TCCC lalo lenze okufanayo njalo lethembisa ukuthi lingangena embusweni abantwana bazafunda ngaphandle kwembadalo. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo ukuthi uhulumende uthini nxa bekhuluma laye ngodaba lokuthi ama-invigilators lawo kumele ahlawulwe.
Umkhathi nxa sikhuluma ngezinto zezimseki usitshela ukuthi yena izimseki izimele yodwa kakuhambelani le Ministry of Education. Ungahamba kwizimseki usukhuluma ngokweholo labantu abayinvigilator, iyabuyela futhi emuva ifikithi yona iphiwa ababalisi nguhulumende njengoba ama-examinations ebhalelwa khona phezukolo. Into yakhona baphoselana inyoka ephilayo, okugcina kusenza ukuthi lanxa abantu besiya invigilator beinvigilate nje ukwenzela ukuthi abantwana kuthiwe babhalile kodwa bainvigilator bengathokozanga. Ngoba sizama ukuqathanisa lama-universities lama-college, nxa kubhalwa imihloliso ema-university lema-college labana abantu abayinvigilator labana bale invigilation allowance abayinikezayo. Imihloliso iqalisile sili kodwa abayinvigilator hhayi abajabuli, uyabusenza umsebenzi ongayisiwo oqondanelayo. Nxa imihloliso le nge-Ministry of Education esingeke sibe sikhonona kakhulu, but imihloliso le ngeyezimseki. O-grade 7 sikhuluma kunje babhadala i-examination fee, imali leyana ukuthi ihambe iziziyefika ngaphi sibhadelwe singaqamba amanga, ngoba kodwa siyabe sikhale ukuthi ababali sibona laphana lakho kubhadalwa khona zona ziyana ama-examination fee, le mali abayitholayo lapho abathola khona imali kuma-funders abo izimseki, nabakhiphe enye imali yokuthi nxazokuinvigilator laphana ababali silabo benikezwe.
I-CCC ithi ingangena embusweni abantwana besikolo kabasoze bahlawule ama-school fees. Lithini ngalokho?
Indaba ye-fees ntatheli, thina njenge-athuzi sithi thina isisekelo sombuso section 65 nxa ikhuluma ngelungelo lomntwana uthi imfundo kayibhadalelwe nguhulumende. Siyazi uhulumende uyakathi yena kala mali, ngawo le mali ngawo uyakwenza lokho. Kodwa-ke i-curriculum yethu le esiyenzayo le yabuya ngemva kwabonzira masanga, ukuhlala kwenzira masanga commission. Yagcizelela inzira masanga commission ukuthi kakuqalwe into okuthiwa yi-education equalization fund ezayenza izikolo zilingane. Kathesi sikhuluma ku-grade 7 ababhala imihloliso, ungayale kuswini kubo masungamali akuveleka kula network. Kodwa sikhangelela ukuthi umntwana afunde nge-online, abantwana kabala amakhompyutha kulezi izikolo ukuthi umntwana lo mntwana ule khompyutha yakhe. So ngazizona ezindlela uzathola ukuthi umntwana wenye indawo ule advantage omunye umntwana ule disadvantage. Indaba yemfundo lama-fees ngizagcizelela futhi noma nguphi uhulumende nalowo uhulumende okhona sihlala sinitshela ukuthi i-education kayikhokheli. Thina sinje nxa sikhuluma kade sintatheli singama-products awe-state-funded education. Ungakhumbula emuva ngalo mntwana wayehamba kuphela esikolo le bhuku le pen wayekunikezwa esikolo, ufika ufunde umama lo baba okwabo kwakuthengelwe i-uniform, bavuthuze i-economy yavukisa ingasayenelisi ukwenza zona lezi zinto. Kodwa kathesi sithi thina ku-education equalization fund leyana kulezinto ezitshontshwayo ezimbabwe eziningi kakhulu, golide, amadamu, kathesi ilithiyamu, kakuthathwa imali leya kuvulwe i-education equalization fund izancedisa ukubhadalela abantwana indleko zesikolo bonke.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isikhulumeli sogatsha lwezimsek unkosikazi Nikki Dlamini ubengabambeki ecingweni. Amakansila eVictoria Falls asekhethe umnumzana Thuso Moyo ukuba ngumeya waleli dolobho kulandela ukuxokozela kukhansili le ngeviki ephelileyo lapho abayale ukukhetha umnumzana Ephias Mambume okukhanya ukuthi ubethakazelelwa yinkokheli yebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, kubika onokuthaba Dlamini.
Umoyo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasitshiyagalombili 28 uzasekelwa ngumnumzana Lungile Nyoni. Ukudonselana lokhu kwaqala ngolwesibili kuviki ephelileyo, kuphinde kwenzakala njalo namuhla lapho umhlangano obufuze uqale ekuseni uze waqhutywa seligwaze umhlaba ngesizathu sokungavumelani phakathi kwamalunga e-CCC. Loba uMambume ejelela umsakazo ukuba wayengaxhunyekwanga libandla lelo ukuba ngusodolobho, umane wafulathela umoyo Lonyoni bengakamukeli lezo zikhundla. Qede lomgcini sihlalo wesabelo seMathebuleni North kubandla linye, umnumzana Prince Dubeko Sibandala ewenqaba ukuphawula ngokhetho lolu. Kodwa umoyo uthi lokhu sekwedlule, okumqoka ekunanzwa kukaZulu.
Into yokucala esafuna ukuyikhangela edorobheni into eluhlupho ekhulunywa ngabantu abaningi, indaba yamanzi. Kukhansili edlulileyo bengikhona lami ngingukhansila, sibe le plan eyayikhona ekuthiwa i-Watch Project. Sikwanise ukuthola imali engange 4 million after selling 8300, and imali leyo yona izaqalisa ukudevelopa ama-reservoirs first. Ama-reservoirs la azanceda emkhosana supply le-low density supply.
Unyoni laye ubona ngeliso linye esithi bazasebenza gadalala edolobheni leli, njalo lokuthi isikhalazo sabo sokuthola inzuzo emfuleni uZambezi sizwakale.
We believe ukuthi outside politics bazasilalela lathi sinxa sisehambisa izikhalazo zezakhamizi. No, izakhamizi zicela ishare from entweni abayibona nsuku zonke, ngoba ngokwabo bakubona nsuku zonke badalelekile. So lokho yikho esizazama ukuthi sikuphushe lo mayor, the council yonke nama-resident. Then singakwenza futhi kube le value ukuthi sizahlanganisa ama-residents wonke, nama-resident association, owadra, zifakora, nama-churches, ama-pastors and all other leaders esibelieve ukuthi bangasincedisa ukubana sikuphushe lo daba, ngoba sisodwa sometimes singena input yama-resident kusuka kube nzima.
Umnumzana Douglas Chuma, umhlali wakuleli dolobho, uthi laba balomlando wokuletha intuthuko, njalo bebone ukuthi uhlupho lwamanzi luyaxazululwa lentengo yawo yehliswe.
Ibhili phezulu vele ukuthi akukwaniseki, so bexaxakwenzakala bizimi beyikhangele ukuthi kati ibhili enganilehla bjangani liyaphansi. Ngoba ifikfinaabaandekhambe elocation abantu kuhamba theyare struggling to pay this money ekhansileni, because is losing money because imali khona iba too high for people, but imali khona ayibe normal, ibe average.
Unkosikazi Qinisani Moyo laye oyisakhamuzi salapha uyakusekela lokhu.
Indaba yamanzi ihluphe kakhulu eVictoria Falls, siseduze loZambezi kodwa sesithwele nzima. Ngesikhathi abakhethwe ngaso besesikhangelela ukuthi bebe sibeqalisile ukusebenza, njengoba namhla bekhethile sesifuna ukuthi amajambo aboshwe basebenze kuthuthukisa idolobho leVictoria Falls.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo eVictoria Falls Combined Residents Association, umnumzana Kelvin Moyo, ukhuthaza usodolobho lo ukuba angalahli ubuntu bakhe.
Sekhokhela abantu abadala kulayo yona, even engumyouth, singabazali bakhe thina, singabafowabo, njalo siyabe sifuna ukuthi ebe lesizotha esinike isithunzi sesigodlo seVictoria Falls, idolobho leVictoria Falls elinike isithunzi ekukhulumeni, ekwenzeni yonke imisebenzi ekhangelele ukuthi iyenzwe ekhansilini.
Isiphathamandla sekhansilile umnumzana Ronnie Dube uthi umsebenzi sozaqala ngemva kokukhethwa kwabazamela inhlangothi zamakomiti yagoqela ezezimali, ezempilakahle, ezokuqhatshwa kunye lezinye.
Sokusele ukuthi sibuyele emsebenzini, sizame ukuimplementa i-strategic plan document yethu ekhangele kakhulu i-improvement yamanzi, le project okuthiwa i-WASH. Sikhangelele ukuimprova i-water distribution system yethu, ukuthi in the next 5 years ikhansile kufanele bese kuphutshisile lokho.
Phezu kwamanzi, izakhamizi zithi akukhangelisiswe njalo imigwaqo, ikakhulu kubomfela ndawonye, kufakwe izibane emigwaqweni, kubuye njalo kwakhiwe iziphala zolwazi ezigabeni ezimbalwa ukwenzela ukuthuthukisa abafundi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, nginguNokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lloyd Austin ophethe uhlangothi lukahulumende wakwele Melika olubona ngezomvikela ukwele Kenya, lapho akhulumisana leziphathamandla zelizwe leli ngokulwisana lamali ecatha lokunye, ukhangelele ukuba uza kwethekelela lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika. Sekubotshwe umeya wedolobho leDena kwele Libya lapho okadabuka amadamu kwabhubha abantu abafika phose inkulungwane ezintathu kulandela ukuna kwezulu lesikhukhula. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezempilakahle bathi kunengi okungenziwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane wohudo kweleZimbabwe. Kulendawo ezimbalwa ezihlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni, kubika uMark Peter Ntambe.
Abezempilakahle bathi umkhuhlane wohudo ubangelwa ligciwane lisemphakathini. Bathi kunzima ukuthi igciwane leli liphele kokuphela. Udokotela Mbuso Mtambo wenhlanganiso ye-Public Health South Africa, PISA, uthi kuningi okungenziwa ngabantu labezempilakahle ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-cholera.
Community and ama-individuals. Every individual is a responsibility to take care of their own environment. Ukuthi sithi choose to live in a safe environment. Kuyiresponsibility yethu futhi as individuals and members of the public to educate ourselves about how to minimize exposure to e-bacteria.
Uthi ngaphandle kwalokhu, ukwenqabela umkhuhlane lo kumele kuqale ebantwini.
Ama-behaviors wethu and ama-values wethu, it's important to take care of that. Because ama-behaviors, ama-practices, izinto esizenzayo on daily basis in our households, in the environment, it is bigger at risk of E. cholera. Negative to take care of those, this is control.
Umnumzana Retlo Matorwa, okuhlangothi lweSchool of Public Health eHarare, uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kolwazi kuZulu mayelana lomkhuhlane wohudo lwekholera.
That is very critical because you would understand that we actually have a shortage of health manpower in the country. Our doctors are not enough to say, so we need
complementary.
Umatorwa uthi umkhulu lomsebenzi njalo kumele umuntu wonke asebenze katalala ukuze kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane lekholera.
For example, journalists play a very important role in raising contentious issue. Pharmacists play a very critical role in terms of provision of access of medication.
Pharmacists, ababalisi, ama community village workers, labanye.
Uthi kuqakathekile njalo ukwengeza imfundo yemikhuhlane enje kwabafundela umsebenzi wezempilakahle. Unkosazana Mesifuli Khumbula ngomunye wabasakhulayo owenza izifundo ezingaphathisa kakhulu kusifo lesi lezinye ezimemetheka kalula.
Ngangivele ngithakazelela izifundo ze-public health ngoba iphathisa uZulu kakhulu empilweni.
LeZimbabwe lahlaselwa yisifo sesihudo sakuqala ngomnyaka ka-1972. Kusukela ngomnyaka ka-2008 kusiya kumnyaka ka-2009, umkhuhlane lo wahlasela abantu abafika phose kunkulungwane ezilikhulu 98,592 eZimbabwe, wabulala bedlula kancane kunkulungwane ezine 4,288. Umkhuhlane lo waqhamuka njalo nyakenye kwele Zimbabwe, South Africa lakwele Malawi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Idale labaphathi ntambo bakahulumende elitsha elecabinet lizahlangana okwakuqala kusasa ngemva kokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo olulempumela ephikiswa libandla le-CCC. Ihofisi kamongameli Mason Mnangagwa yethule umbiko isazisa abaphathi ntambo ukuthi umhlangano lo uzaqala ngehola lesishiyagalolunye ekuseni ngo-9 o'clock. Abaphathi ntambo laba baqala umsebenzi ngesikhathi ilizwe libhakane lenkinga eziningi ezigoqela ukubhidlika komnotho, ukusilela kwamandla kagetsi, lokudula kwezinto osekulethele uZulu weZimbabwe ukudubeka okukhulu. Sibuze ocubungeleza umbusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso emele abathengi umnumzana efidlela Ncube ukuthi kuyini abantu abangawukhangelela kukhabinethi kaMnangagwa enjale.
kunenge abakukhangeleleyo ukuthi kuza kwenziwa kodwa ngokubona kwami ngokwazi kwami ngikhangela iminyaka engu 43 edlulileyo kuza qhubeka khona lokho kade vele kukhona abantu abakhala ngakho baza ngena sizwile kulabatsha kulabadala phakathi kwabo bazabe behlangene laba sebeku cabinet kodwa kakulantu entsha ezazalwa emsebenzini lo wokuhlangana kwabo iminyaka emihlanu ezayo kuzabe lokho kufanana nje kulusizi kungela misebenzi kungela zibhedlela kungela zikolo imigwaqo idilikile akulalutho oluzaba khona kodwa kabantu bezimbabwe bakhangelela ukuthi impilo yabo ibe ngcono kulalokho eyikhokhona ngokuba bathwele nzima abantu akula misebenzi ezomnotho kazikho balayini emabhenki belayinela imali engekhoyo imali yakithi ayithenga izinto ziyadula elizweni kakuhambeka amalungelo abantu kahlonitshwa i-constitution kayihlonitshwa ziningi izinto ezingahambi kahle phose zonke vele bezifanele ukuthi ngabe zihamba kahle ngazihambi kahle ngakho-ke yikho abantu bezimbabwe bakukhangelela ukuthi ngabe lokho kuyaqondiswa abantu bakhangelela izinto eziningi kakhulu bakhangelela ukuthi ezemfundo zivuswe zime kahle abantwana bakwazi ukuya esikolo esilamabhuku esilamatitshala amatitshala asebenzayo ihola imali efaneleyo bakhangelela ukuthi baye ezibhedlela bayefica imithi bayefica amadokotela lamanesi abahola imali efaneleyo bakhangelela ukuthi ezomnotho zivuke ngendlela efaneleyo kudalwe imisebenzi eholisa abantu ngendlela efaneleyo bakhangelela ukuthi imigwaqo ilungiswe ime kahle ezikaloliwe i-railway isebenze ngendlela efaneleyo indizamshina kusebenze ngendlela efaneleyo konke kume kahle bakwazi ukuthola imisebenzi abafuna imisebenzi bakwazi ukuvula amabhizinisi abafuna ukuvula amabhizinisi bengazange batshaywa ngamakhanda
yena luhulumende Ncube ubona isiba nguhulumende onjani njengoba kulokudonselana abanye besithi ukhetho kaluqhutshwanga kuhle abanye besithi lwaqhutshwa kuhle
iqiniso elimsulwa yikuthi ukhetho azange lwaqhutshwa ngendlela efaneleyo kwaba lokudlelezela zinenge izinto ezingenziwanga ngendlela efaneleyo ezingahambisananga le-constitution yezimbabwe ezingahambisananga le-electoral act ezingahambisananga le-SADC principles and guidelines on elections ezingahambisananga lezivumelwano zomhlaba zokuhlonishwa kwamalungelo abantu labancintisayo ngesikhathi sokhetho ngakho ukhetho belungakhululekanga imiphumela yokhetho ngokunjalo kayihambisani lezifiso zabantu bezimbabwe lokho-ke into esingeke siyibalekele into esegcekeni yebo kambi bakhona abathi bona ukhetho lwahamba kahle lwaba free and fair kodwa lokho abakujoyo kakuvumelani lalokho okwakusenzeka ngosuku lokuvota kumbe ngezinsuku siyavota ngakhangela ezemisakazo zonje iZBC TV radio azange kwapha amathuba abantu abakhankasayo ngokulinganayo kanti umthetho uthi kakube njalo zinenge izinto ezingahambanga ngendlela efaneleyo ngakho-ke kuzaqhubeka kulokhu kudonselwana kuze kuyefika u-2028 ukuthi kuzalungiswa ngayiphi indlela angikwazi ngiyezwa kuyakhulunywa ngokuthi kube le-inclusive government kube lokhetho olunye kube lalokhu lalokhuyana sisakukhangela ukuthi yikuphi okuzaphuma kodwa ukuthi ukhetho oluhambanga kahle kusegcekeni kuye wonke umuntu
Umnumzana Efi Dlela Ncube ocubungula ezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga. Silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Sixoxa ngokumele kwenziwe kwele Zimbabwe ngesikhathi abantu abaningi besithi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa lo mnumzana Nelson Chamisa webandla le-TCC bekhumisana umlotha kulungisiswe okuhluphayo kwele Zimbabwe. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoTabakancube ngisithi lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.